tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Ijona njani mthwakazo omuhle. Siyalambulela umsakazo weStudio 7 lamhlanje ngomgqibelo mhlanga 19 kwenkwezi 2018. Igama lami nguKip Stube. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi uza kwethula usuku lokhetho oluzayo ekupheleni kukankwenkwezi.
Sizaluthulela usuku lokhetho oluzayo ekupheleni kwenyanga yonale. Singakwenza lokhu, saqalisa ukukhankasa okuzwayo.
Icelele MDC ekhokelwa ngunkosazana Thokozani Kuphe lehluleka ukwenza umhlangano walo eHarare.
Into eyenzekeleyo ukuthi silabantu abathiwa labana iVanguard likaNelson Chamisa. Abantwana bayahlukumeza abantu, betshaya abantu ema-constituency, ema-district ngama-wards. So abantu bona labo ngoba abamise ukuthi abantu beze be.
Kulokuxozela okumangalisayo lapho abantu abahlola khona amagama abo kugwalo lokuvota ole-voters roll. UPrince Harry weLebhilitani utshata loMeghan Markle wakwele Melika.
Bekumnandi and umakoti begqoke kahle into yonke ibukeka ilanga lalo liphumile sikholisile sibili
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ilizwe leZimbabwe likhangelelwe ukuthi liza kwethulelwa usuku lokuvota ekupheleni kwenyanga. Lokhu kwethulwe nguMongameli Emmerson Mnangagwa lamhla eMtare emhlanganweni wabadla leZANU-PF ukukhankasela ukhetho. UMongameli Mnangagwa utshele abantu abasemhlanganweni lo ukuthi selidumela eMansumpeni ukuthi wethulwe usuku lokhetho.
Kwakuphela kwamwezi unoyi.
Sizaluthulela usuku lokhetho oluzayo ekupheleni kwenyanga yonale. Singakwenza lokhu, saqalisa ukukhankasa okuzwayo. Sizabuya lapha njalo ukuthi size khuluma lani ukuthi lisivotele. Siyabonga kakhulu ukuthi lasisekela ngokuthula singena kuhulumende. Ngake ngeqa umgcele lapho ngisenzela ukuvikela impilo yami. Ngaba yi-border jumper. Nxa ilanga lakho lingakafiki, liyabe lingakafiki. Babe funa ukubulala kodwa okwalamuhla ngikuhulumende lapho esebenza khona ndawonye.
Uthi ilizwe leZimbabwe lidinga uncedo kwamanye amazwe lokuthuthukisa umnotho.
Sifuna ukuthi abantu bakwamanye amazwe basebenze lathi ukwenzela ukuthi sithuthukise ilizwe leZimbabwe. Bese kule minyaka engamachumi amabili singathola uncedo kwamanye amazwe. Kodwa okwamanje sisebenza okumangalisayo ukuthi sithole uncedo oluvela kwamanye amazwe. Sisanda ukulobelana izivumelwano lamanye amazwe ezifika izigidi ezingamashumi amahlanu, $500 million. Okunye njalo sokule mali efika izigidi ezingamabhiliyoni alitshumi lanhlanu, $15 billion, elakho ukusetshenziswa kweZimbabwe. Ngaphandle kwalokho, kulamankampani amaningi kakhulu anjenge-General Electric yeMelika afuna ukusincedisa kwezomlilo kagetsi. Abanye ngabangani bethu abe-China esisanda ukulobelana labo izivumelwano eziningi.
Uthi akumelanga uhulumende wakhe aqhube inhlelo ezigadlameza uZulu.
We cannot anymore live in the past.
Singeke siqhubekele phambili sisenza okwakusenziwa kudala. Sokumele sifunde kulokhu okuhle okwenzakalayo ukwenzela ukuthi sibe lempilo engcono.
And avoid the bad things that happened in the past.
Kumele singenzi okubi okwenzakala kudala. Akumelanga sikwenze loba kanjani.
UMnangagwa uthi okwamanje uhulumende wakhe wenza okwehlukene kakhulu kulalokhu kwakusenziwa ngumnumzana Robert Mugabe owasuswa esikhundleni nyakenye. Uthi uhulumende wakhe kumele alalele okufiswa nguZulu.
As a leadership, we have a different approach.
Njengenkokheli senza okwehlukene lobe kusenziwa ngabanye. Mina ngumuntu olalelayo. ngisithunywa senyu.
All my colleagues must do the same. They must listen to the people.
Bonke engisebenza labo kumele benze njalo. Kumele balalele abantu. Kumele basebenzele abantu. Bonke sikwenzayo kumele sikwenzele abantu.
Uphinde wathi kumele kwenziwe ukhetho olubalulekileyo lonyaka.
No violence. We want our elections to be free of violence.
Sifuna ukuthi ukhetho lwethu lube ngolukhululekileyo. Ngasifuna ukulwisana labantu ngesikhathi sokhetho.
It's more powerful. It means we are mature and ZANU-PF is mature.
Lokhu kutshengisa ukuthi ibandla leZANU-PF ngelabantu abakhululekileyo. Akumelanga siphambaniswe ngabantu abancane abahamba ilizwe lonke bethethisa abanye. Asikwenzi lokhu thina.
Umnangagwa uthi kusobala ukuthi nxa engakhethwa ukuba ngumongameli weZimbabwe uza kuqula umnotho welizwe ikakhulu nxa kungathuthukiswa ezokulima. Bekulabantu abaningi sibili emhlanganweni lo wenzelwe eSakuva Stadium eMtare. Ibandla leMDC elikhokhelwa uNkosazana Dokozani Kuphe lithi lehlulekile ukwenza umhlangano walo lamhla wokwethula ugwalo lwemanifesto kuZulu ngenxa yokuthi bethuselwe ngalabo abacelele MDCT ekhokhelwa uMnumzana Nelson Jamisa. UMvisi Gama usethulela lolu daba.
Ibandla leli bekumele lethulele uZulu ugwalo lolu eHarare olulesihloko esithi Building an Economy to Support Transformation kumbe Best eMandela Hall emagcekeni eHarare Showgrounds. UMnumzana Nixon Nyikadzino unobhala jikelele webandla leli uthe bethuselwe ngabatsha becele elikhokhelwa nguJamisa ababizwa ngokuthi yiVanguard ukuthi baze bathwalisa nzima abantu abahamba emhlanganweni lo. UNyikadzino uthi lokhu yikho okwenze ukuthi kube labantu abalutshwana abahambe emhlanganweni webandla labo.
Into eyenzekeleyo ukuthi silabantu abathiwa labana iVanguard lika Nelson Jamisa. Abantwana bayahlukumeza abantu, betshaya abantu ema-constituents, ema-district ngama-wards. So abantu bona labo ngoba abamise ukuthi abantu beze bengafikela ukuthi we emhlanganweni wethu.
UNyikadzino uveze njalo ukuba balobufakazi ngodaba lolu njengoba sebetshele namapholisa ngokubehleleyo.
Sizokhuluma lamapholisa ukuthi bedinga abantu bona labo kade behlukumeza abantu bebotshwe and even laye uNelson Jamisa kufanele engumuntu ongumthungameli owabantu not ukuthi ebehlukumeza owethumeza abantu ukuthi bebehlophana ngabantu yikho asikuthandi.
Kodwa abibandla leMDCT elikhokhelwa nguJamisa bakulandule lokhu besithi kuyamangalisa okukhulunywa ngabantu ababucelele MDC elikhokhelwa nguMakhuphe. UDenford Ngadziwore unobhala ohlangothi lwabasakhulayo eHarare kucelele MDCT ekhokhelwa nguJamisa uthi bona baqhuba ezokhetho hathi ukugijimisana nabantu abachitha isikhathi sikaZulu besenza izinto ezingakhanyiyo.
So whatever jotara kuMakhuphe netimu yawo
ndirasa ukukhulunywa nguNkosazana Khuphe nabanye bakhe kuyikwenza kwabantu asebephelele kungabantu abadinge abantu kuma-constituencies abo babaswela. Abantu kabalandeli muntu kungikho angabasiza ngakho.
Inkokheli yaleli bandla okubalisa uNkosazana Khuphe kayihambanga emhlanganweni lo ngenxa yokuthi bathi bebesethuselwa yiVanguard yecele le-MDCT elikhokhelwa nguJamisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukukhathi le-VOA Ndebele ngoMvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001 0012465 0318. Ngiyaphinda njalo 0012465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu LFBOAWELE.
Kube lokuxoxela okukhulu lamhlanje eHarare ngesikhathi abantu behlola amagama abo kugwala lokuvota ole voters roll. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukuxoxela lokhu kwenzeke ukuthi abantu abanengi kade bengakwazi ukuthi baye ngapi ukuyahlola amagama abo kugwala lwe provisional voters roll. Omunye walabo abalokho bengakwazi abakwenzayo ngumnumzana Bheki Inkosi Sibanda.
Ngokwani lokhu mina vele since ngaregister vele angikwazi lutho angase ngubone mina. So ngaregister vele angase ngubone mina mina ukuvota ukuthi date ibuye ngivote kuphela. So ukhuluma ngakho lokhu vele angikwazi mina ngikuyinkona lokhu. Bakufake ngaba tshela ba angikwazi mina.
Kulabanye njalo abanjengomnumzana Sindiso Nyati abathi kabatholanga amagama abo kugwalo lokuvota.
Mina kathesi njengoba sikhuluma so ngihlala esitungwita. So ngihambe nga inspector Embare. So uyabona Embare bathe ngibuyele esitungwita. But mina ngiyasebenza. So ngivuka ekuseni ngiphenduke soku late endlini kakhulu. Baba sebevalile lapho ke inspector khona. But yeah, I will akulanto engayenza ngizabona iplan.
Esinye isakamuzi seHarare umnumzana Mkhatini Ndlovu ohlala elokishini leBuliriri ubengakwazi ukuthi amabizo aseqalile ukuhlolisiswa njalo sowatshintshwa indawo ahlala kiyo.
Okungenze ngangahambi ukuya khangela ukuthi ibizo lami likhona eluhlwini lwamabizo abantu abavotayo yikuthi kongona kade engakwazi vele ukuthi kongona kuyahamba kekhangelwa amabizo. Then okunye ukuthi kongona se sengitshintshile indawo lapho kade ngihlala khona. So sokukhathana ukuthi ngiphinde mbelokhu engisiya ngale ngangihlala khona. Hhayi ngibonani kuyangibambelela, so ngeke ngikhona. Hhayi kuzazenza.
Ngasenelisanga ukuxoga leziphathamandla zeZimbabwe Electoral Commission eziqhuba uhlelo lolu. Uhlelo lokubhalisa amagama kugwalo lolu oluqalise namhlanje luzagqitshwa mhlaka 29 ngoNkwenkwezi. Abangabhaliswanga kulolu gwalo balakho ukubhalisa ukuvota kuze kuye phela inyanga. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngiu Gibson Pepe.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Le Studio 7 nesakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Siye sizwe okwamanje esibhadalwe ngusithandekile Mhlanga kuhlelo lwabesifazana.
Siyalambulela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosazana Tsitsi Chirisere olwela amalungelo oluntu, yena ehlala khonapha eMelika eNew York kodwa sixoxa laye eseDallas eTexas. Sicubungula udaba lwamabandla ezombusazwe akhokhelwa ngabesifazana ukuthi ngambe engamisana nala lawo akhokhelwa ngabesilisa.
Ikhangela nje iAfrica jikele labantu besifazana bengabantu abancindezelwayo, abantu abangakhangeleli phezulu. Ngaso sokufika endabeni zokubunjilizwe, abantu besifazana bebengela yokugijimela phambili maso kwenza so indaba yokhokhelelizwe. Kodwa ke iqinisweni bebezama ilizwe leZimbabwe libe liyilizwe emazweni amaningi nje jikelele ase-Afrika elizamayo ukungenisa abantu besifazana. Kungayisikho ukuthi babafakela phambili bebafuqela phambili kodwa bebayamukela nje bebangenisa ezikhundleni ezijikineyo. Singakhangela u-Oprah Mchinguri, sikhangele uMujuru bengu-vice president, sikhangele nje even uKhuphe obengu-vice president we-MDC. Siyakhangela ukuthi kuyathakazeleka sibe ukuthi sibone ukuthi abantu besifazana ye bebengafakwa phambili kodwa-ke bebe yamukelwa nje bengenisa kulezo zikhundlu eziqakathekileyo. Kodwa ke eqinisweni ikuba kunzima kakhulu ukuba abafazi beyamukelwe ngilizwe jikelele njalo labantu nje abasezikhundleni ukuthi bevume ukuba bona bakhokhele ngabafana. Bona abantu besifazana njengokwabo labo abakholwa ukuba omunye umuntu wesifazana engangena esikhundleni esinjengesokukhokhela ilizwe, ebekwazi ukukhokhela ilizwe ngoba ingqondo zethu nje singabantu beZimbabwe sikhule sibona abantu bakhokhelwa ilizwe bengamadoda. Siyabona iZambia, siyabona amanye amazwe sibili ukuthi bekulo muntu ongumfazi okhokhela ilizwe, kodwa eZimbabwe nje kunzima nyana ukuthi abantu beyamukele abafazi bebe yibo abakhokhela ilizwe. So kunzima ukuthi sithi ama-political parties la aqaliswe ngabafazi, ama-political parties azaphumelele. Kuphe uthe etsuka ku-MDC usuke nje labantu abathe abayingxenye nje abakhanyayo ukuthi bamthakazelela. Kodwa ke ingqondo zabantu baseZimbabwe babona umuntu okhokhelayo oyindoda enguye okumele abe nguye akhokhela ilizwe.
Kodwa sesikhangela yona indlela uNkosazana Khuphi aphuma ngayo kubandla le-MDCT. Ungathi kulokwenza lokuba ngowesifazana kumbe abantu bakhangela ukuthi olosekelo oluningi mbani?
Nanso sengikhulume ngendaba yokuthi ungumfazi ngingaze ngimkhangele njengomuntu oyindoda Khuphi bengelawo ama-qualities okuba yena ebe nguye intshantshu umuntu ozakhokhela ilizwe. Angeke ngithi angabe ngumuntu oyindoda lamhlanje ubezathola amavoti amaningi. Hayi, singafaki okwabafazi phambili, singafaki okwesilisa, simkhangele nje engumuntu. Ubelawo yini amandla okukhokhela? Angeke ngize ngithi ubelawo amandla okukhokhela. Ama-leadership qualities ubengelawo nje athileyo ukuba abantu bebe nguye abamvotelayo. So indaba yobufazi leyi abantu bengayigijimelela beyifake phambili, kodwa hhayi.
Siyabona njalo kulamanye amabandla akhokhelwa ngowesifazane elikhokhelwa nguLucia Mativenga ele-PDP, lelikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mjuru, labanye nje abaningi. Lawo akhanya awaqhubekeli kuhle phambili.
Umjuru bengumuntu olawo ama-leadership qualities, njalo ngumuntu okhulele ku-government, okhulele ekwazi ukuthi ilizwe libunjwa kanjani. Kodwa ke icala lakhe ngelokuba yena wayevele ephakathi kweZANU-PF, ephakathi kwebandleni ekhangele izinto zonke ziwonakala. Lamhlanje maye guquke sithi hayi sefuna ukwenza okwakhe, sefuna ukuqondisa izinto, abantu abangeke, so kule trust issue khonapha, abantu abangeke beze bemthembe ukuba nguye ozabahambela phambili. I mean ulamacala akhe ulento zakhe eziningi azenzayo. So okunye asikhangelele ukuthi abantu laba ngabafazi, sikhangele ukuthi kuyini akuphethe, kuyini akukhulumayo kulabantu abangamthemba na. Kunzima ukuthi abantu bephonga ukuvuka bethi sebezavotela i-PDP ngenxa yosokulo mfazi othi hayi. Kumele ngabe bakwenza lokhu kudala, beyakha kudala njengabantu abe-MDC ukuba i-political party mayivele isivele isivunjiwe, abantu bengenza njani, bengalandela.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo Nkosazana Tsitsi Chirisere olwela amalungelo oluntu. Sixoxelaye eseDallas eTexas khonapha eMelika. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Namhlanje ke uNtukameli Nkomo ngoyophethe uhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba.
Ikudibana kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje sixoxa lengcwethi kwezokulondolozwa kwempilakahle ngokwemvelo umnumzana Samuel Marandure. Ngiyakwamukela kuhlelo Marandure.
Yabo.
Kuyini kahle kahle okhuluma ngakho kumkhankaso wakho lapha nxa ukhuluma ngokulondolozwa kwempila kahle yomuntu ngokudla kwemvelo?
Abantu uzobe kukhuluma sithi bona siyafiwa sibili, kodwa bengazi ukuthi uhlupho lungaphi. Izolo endulo okhulu labo khokho bethu babekula baze bakhokhowe, kodwa namhlanje abantwana bangena 20 years, 30 years, 40 years sebetshona phansi. Kulento ezithile ezimbangela, kodwa inkalakahle yangikhona yikudla. Ukudla sowucede abantu emakhitsheni abo, kuna besithi bayakholisa. Nxa namhlanje ukukhangela ukudla ofane ukudle, kufanele ukuthi lokho ingukhe ungangiphilisa na okuyangulala abantu uzwa begome namhlanje besihlupheka besiba lobuhlungu iproblem ukuthi kona badla ukudla ongayisikho
ekahle kahle ukudla othi kubulala abantu ikuphi ikudla okunjani
Sengivalisa one, inyama imhlobo yonke yenyama. Number two, I dairy products, cheese, ice cream, chocolate, anything iye to do nge dairy iyabulala. Number three, ichukela. Ichukela ichikade amandu finish ya. Encane ichukela. Ichukela iyabuya in many different ways. Enye direct ungayifaka phakathi kweporridge yakho nomphakathi kwetiye yakho kodwa enye ibuya phakathi kwamakeke ama-biscuits iswisi abantu sebebhelele ichukela because ichukela causes a lot of acid in the human body abantu bayadla ichukela bathi imnandi manje nxa singasadla ichukela engingasanathi amahewu nxa uhlanga lo mngane mngane akungidingela ikhokho khonapho uyazidingela ukufa Number four, these cooking oils as kona namhlanje zonezi. Nansi into ezibulalayo. Kanti pho abantu badalwa ukubana baphile ngento ezimilayo emhlabathini.
Yiziphi izinto lezo okhuluma ngazo othi wena yizo kumele zidliwe ngabantu?
Lapha ngikhuluma nxa umuntu edinga ama-carbohydrates anike i-energy. Kufanele udle ama-small grains. Nxa ngikhuluma lama-small grains lapha ngikhuluma labo nyawuthi, amabele, oborapoko, abongoloyi, abobhali. Yizona into ofanele uzidle for energy. Sithi lapha ifethi, umzimba na uyayifuna ifethi. Kole nga evira kubo majarina, aiseko rakiyane ya bulala. Ifeti ya kufumasi, come out of nuts. Nga kuma nga bo nuts, lia panoga ma kulabo cashew nuts, kulabo nkelo. Interest na inenge ziyo, those natural nuts gives you the fat required by your body. Abantu abane selection pa nenga ye cancer. I cancer will not warn you that hayi uyabona kathesi mina sense mina ukusengkhula khona apha hayi yabikhula ophela wena uyifida zona zena into kade ngizivalisa abonyama abuthukela abumafutha aboqhaqo those are the major feeding foods for the cancer problem
uchilo ukubana inyama yonke kayiwulungelanga umzimba Kepha abezempila kahle labo dokotela bathi inyama yenkukhu ilungile ungayidla iloba nini kanti enkomo layo yebo ungayidla lapha lalapha
abantu dokotela abaphuma kuleyo line who are following the natural remedies now where kwazi ukuthi hayi ngale it's business I'll give you an example ukuthi kona ubone ukuthi kona wena njengelizwe lakithi lezimbabwe where there are laws ukuthi kona nxa uphakisha igwayi uhlubhala ukuthi harmful kodwa still the government iyabe isupporta tobacco farming why because it's a cash cow so akwethusi ukuthi lawo dokotela bathi kufanele bakhulume njalo ngoba the pharmaceutical business is a big business
hayi siyabonga babu Marandure ngokuba lawe kuhlelo bekukuhle kakhulu
nami ngiyabonga
lolo bekuluhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silomnumzana Samuel Marandure ingcwethi kwezokulondolozwa kwempila kahle ngokwemvelo thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungamili inkomo
Siyabonga kakhulu ke Ntungameli Nkomo ube lempela viki enhle mfowethu. Unkosana Harry wakwele Bhilithani lamdla ujade lomlingisi uMeghan Markle wakwele Melika esigodlweni sendlovukazi yaseBhilithani eWindsor Castle. Weza Jesus Banda usethulela lolu daba.
UPrince Charles nguye ophelekezele umalukazana wakhe uMeghan esiyamnikeza umntanakhe uNkosana Harry eSt George's Chapel ngemva kokwehluleka ukubuya kukayise kaMeghan umnumzana Thomas Markle kulandela ukugula kwakhe ngesifo senhliziyo okumenze walaliswa esibhedlela. Izigidi lezigidi zabantu emhlabeni wonke jikelele bezibukele kumabonakude. Kukanti inkulungwane le nkulungwane behlele kudolobha elincane leWindsor lapho bame emgwaqweni befuna ukuthi chazi labo abachadayo ababili laba bahlanganiswe phambi kwabantu abangamakhulu ayisithupha okuhlanganisela indlovukazi uQueen Elizabeth waseBrithani ongugogo kaHarry, abadumileyo emhlabeni, abangane babo kunye nabaningi abasebenzela ukuthuthukisa lokusiza uZulu weNgilandi. Ngemva kokuhlanganiswa kwabo, unkosana Harry lo Meghan asebebizwa ngokuthi nguDuke lo Duchess of Sussex, bagade inqola edoswa ngamahatshi bebhoda emgwaqweni yedolobho leWindsor, bebonisa uZulu ngokuthokoza kwabo ngelanga labo elikhulu. Sihlangane lo mnumzana Sibusiso Ncube oyisizana naseZimbabwe kulo mcimbi.
Bekumnandi and umakoti begqoke kahle, into yonke ibukeka, ilanga lalo liphumile, hayi. Kholisile. I don't know how many ukuthi kuzaba le isikhathe singakanani ukuthi siphenduke futhi sizokholisa kanye. Bafisela inhlanhla.
Omunye ebesemcimini lo isizana neSouth Africa, ubuhle Chabalala.
Sanibonani, silana emshadweni waka Prince Harry and Meghan Markle. Lana eWindsor, UK, England, sithi unkosi ababusise emshadweni wabo.
Bebaningi abantu abamnyama abaze ngobuningi babo kulomtshado ukuzosekela uMeghan nangomunye njalo odabuka kweZimbabwe.
Imi uManyathi ngilapha emtshadweni wesikhosini, siyajabula ukubona umuntu wesintwini etshade esikhosini. Sijabulile kakhulu njoba libona lisizwa abantu bekhuluma sibaningi. Siyamfisela inhlanhla.
Lamuhla ntambama kulomcimbi omkhulu. Lapha bangane babo kunye labadumileyo kwezomculo kwezemidlalo, abalingisi ogoqela unkosazana Oprah Winfrey, umnumzana George Clooney, uSerena Williams, Elton John labanye abaningi bokuzithokozisa bazijabulisa ke namhlanje. Akulalwa ziyawa eWindsor Castle. Ngimele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Jesus Bani.
Siyambonga kakhulu ke u-Ezra Jesus Bani lokhona ngale ke kwele Brithani. Ubeloke ke esithumezele okuningi lapha ke kuFacebook la ku social media endaweni ezijeneyo. Siyabona ngisibili usithumezele impikitsha emihle kakhulu. Nxa lifuna ukuthi libone limpikitsha, hambanini ke imfanekiso yangkhona iku VOA Studio 7 la ku VOA Ndebele. So ke nxa ufuna ukuthi ukhangkhangele ubone ukuthi bebegqokeni njalo lezo besenqoleni lanazana lugebhezi, uzazibonela la ukuthi kunjani. Kulabantu ke abasithumezele umlayezelo ababili abathathu. Umnye wangkhona uMavis Sande othi ya, mina ngiyabona sibili ukuthi okwenzakale khonapho khonokho kuyabukeka kakhulu, njalo sibafisela inhlanhla ababili laba asebethe bajada. Silethemba lokuthi-ke umlimu uzababona phambili. Kuzobeka uPinky Spanda uthi hallo zihlobo zami linjani, lelabo siyakubingelela khona ngapho-ke Pinky Spanda. Kuzobuya njalo-ke loLina Kitso uthi ye, ngiyalibona lami zihlobo zami. Sesilo baba-ke u-Apostle Midian Dube, umfundisi omkhulu khonapha-ke ecingweni. Baba mfundisi, kunjani?
Ngiyaphila Dube, kunjani?
Hayi, ngiyaphila sibili. Sile 1 minute sibili. Akutsho ukuthi ubone njani umtshado wababili labo uPrince Harry lo Meghan Markle?
Mina ngibone angani kube yisibonelo sokuthi abantu ababili mabethandene ngeqiniso bayanelisa ukuphuthisa amabhubho abo. Kimi ngathi kube yisibonelo, kube yi-inspiration ebantwini abatsha, le bantwini abasemtshadweni mhlawumbe abahleliyo emtshadweni, ukuthi as long as lifuna ukuqhubekisela phambili uthandano lwenu, konke kuyenzeka, konke kusemandleni, konke liyakwanelisa aluba likuplana likufisa lonke lindawonye.
Ye, siyabona ukuthi uMeghan Markle umuntu omnyama kuzobuya ke ngale phela iRoyal Family. Siyazi ukuthi usesikhosini sibili. Kuyahambelana khonokho.
Ye, kati vele umhlaba esesihlala kiwo Dube usuyiwona lowo oyemitshado ehlangeneyo.
Ye, isikhathi
ngama mixed marriages.
Ye, isikhathi Dube, siyabonga kakhulu. Ungathinela kusasa Dube. Ye. Singahlukani nanzi ebesikhokhela indaba lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzakwethulela uZulu usuku lokhetho oluzayo. UPrince Harry utshada lo Meghan Markle wakwele Melika. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lamhlanje oluyivalelisa wonke Dube.
Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.